Siyabonga Jonga Lostar emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngoNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe osengohlala endiza emoyeni ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwelele Lesotho.
Akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwapresident Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko.
Iziphathamandla zakwele South Africa zithola impondo zendlovu ezilentengo eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu endizamtshineni ebelubhekise kwele Vietnam. Idale lesenethi liphakathi kwengxoxo-mpikiswano eyokudinga ukuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza omkabo baphiwe isigwebo esikhulu na.
Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena lasenkonzweni abafundisi befaka benza lokhu. So kudingakala ukuthi indle phezulu or esingathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho kulandela ukubulawa kwaye ngomkhokheli webutho uMnumzana Maparankoe Mahao ngeviki edluleyo. UMugabe nguye umgcinisihlalo we-SADC kanye lomanyano we-African Union. Kumhlangano lo ungenwa ngamalunga eSADC Troika njalo umsakazi weZBC uthi njengomuntu omdala okhaliphileyo, uMugabe ukhangelelwe ukukhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweLesotho lolu. Sibuze incwadi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona yini uMugabe asekufezile njengomgcinisihlalo we-AU kanye leSADC.
Ngibona ngani mina umsebenzi lo uthwalise nzima uPresident Mugabe ngendlela yokuthi phela laseZimbabwe abantu sebekhala ngokuthi kahlale khona. Kodwa yena ngokwakhe hhayi ukhanye ephithekile wazama ukuthi atholakale yonke indawo. Khonokho kutshengisa ukuthi yena uyazisola ukuthi mhlawumbe kungathiwa umsebenzi kawenelisi kahle. Kodwa phela siyabona ukuthi zikhona into esifana lokubuya kukapresident Obama kwele Afrika ukuthi uPresident Mugabe azohlangane laye. Kukanti i-America iqakathekile kakhulu nxa ukhangela ukuthi izwekazi le-Africa lingathuthuka lisiya ngani. Mbone ngani mina khonokho ukungathenjwa ngabantu kwakhe yikho kubisele emuva umsebenzi wakhe le sisindo akade engaba laso.
Ukukhona yini okubambekayo ongathi sekufezile kathesi njengomgcinisihlalo wenhlanganiso zombili?
Hayi, akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwapresident Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinisihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko. Awukabi khona umahluko, sizakhangela kuzafanele abantu bakhangelisise kahle-ke khonapha edabeni lwaseLesotho lolu ukuthi uzasebenza njani kumbe uzancandisa njani ilizwe lase-South Africa ekuzabeni ukudinga ukuthula phakathi kokungahlalisani kuhle kwezombusazwe kwele Lesotho. Kuzabe kuyikho phela kuzabe kulithuba lakhe lokuqala uPresident Mugabe ukuthi azitshengise ukuthi mhlawumbe angenza umahluko ezintweni ezifana lezi.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi. Iziphathamandla zakwele South Africa zithi zithole impondo zendlovu ezilentengo engafika inkulungwane zamadola ezingamakhulu amathathu $330,000. Impondo lezi ebezisiwa kwele Vietnam bezifihlwe emabhokisini abelamaphepha asikiweyo enziwa imvuthu. Umphathi ntambo wezemvelo umnumzana Sevia Kasukwere utshele iStudio 7 ukuthi isehlakalo lesi sizaveza sobala ukuthi vele ngobana bephula umthetho wokuthengisa impondo zendlovu okungavunyelwayo emhlabeni jikelele. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yobona ngokulondolozwa kwezemvelo iZimbabwe Conservation Task Force umnumzana Rodriguez utshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo ezibulala inyamazana mahlayana zithengisa impondo kanye lezikhumba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale leSenate lithi liphakathi kwengxoxompikiswano ngokuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza umgabo besesebancinyane kufanele bagwetshelwe ukuhlala iminyaka eminingi ejele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuba. USenator wakoBulawayo umnumzana Madison Hlalo oyebandla leMDCT utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bonke osenator bayavumelana ngalolu daba, njalo abanye babo abebandla leZANU-PF bagcizelela ukuthi intathelizindaba kazizwisisanga kuhle ukuthi amazwi kamtshutshiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ayengaqondanga ukuthi abantwana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lambili bengaba lelungelo lokuya emacansini.
Indlu ephezulu eParliament yeSenate kwiliviki ephelileyo ibiphethe sibili udaba lolu olukhangelane lokuphanjaniswa esingathi kudlwangulwa kwabantwana abancane kusenziwa ngabantu abakhulileyo. Ama-senators wonke aye kuSenate bakubone kufanele ukuthi imithetho le iphangise ukuthi ifakwe ukwenzela ukuthi ivunyele abantwana abangamankazana.
Kuyini okwenzela khuluma ngalolu daba?
Hayi, kushithi vele udaba lolu lwafakwa nguyo umama uMtimvyasi ekubonile sibala ngento ezinjengazo nezo nsuku zonke emanyuzipepeni nasemarediyweni lapho esibona okutholakala khona. Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena nasenkonzweni yabafundisi bekuthiwa bakwenza lokhu. So kudingakala ukuthi indlu ephezulu or singathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni, njalo abantu baziswe ukuthi kulicala ukwenza into yokuthi ungathatha umuntu oleminyaka engaphansi kwe-18 years.
Kuyini la kuvumela naye?
Yikho khonokho engikuthiwayo ukuthi
ama-recommendations.
Ya, ayikapheli ukudibhethwa. Lapho ezaphela khona ukuthi idibhethwe, kulo uyabe kuceliwe nguyena lo oyabe kufakile ePhalamende ukuthi ufisa ukuthi kubanjwe ngayiphi indlela. So yikho kuzathathwa ngelanga lelo lapho kuyabe soku kwa ukukhuluma ngale ndaba eParliament.
Likhangelela ukuthi izaphethwa nini ingxoxo le?
Hayi, kusho ukuthi amaviki ona alandelayo ngoba abaningi bama-senators bakhulumile, so bangaqedi ukuthi wonke umuntu useqedile ukuthi akhulume. Lo oyabe ilethile indaba enkundleni yiyo sokumele ayisukumise ayigoqe, kube sokusiba lokusekela kwama-senators abe khona.
Ilongu Senator wakoBulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Inhlanganiso ezijiyeneyo namhla ziphatheke kuhlelo lokubutha izibi endaweni yamavinkili eBudiriro 1 njengesibonelo sokunanza usuku oluqakathekisa ilungelo lomntwana wezwekazi le-Afrika ele the Day of the African Child elinanzwa kuzwekazi le-Afrika mhla zilitshumi lasithupha kunyanga kaNhlangula June 16. Kubika uMavis Gama.
Ingoma yelizwe leyo ebihlatshelwa ngabantwana besikolo abagoqela inkokheli kujunior council yeHarare lezifundi zeBudiriro Christian College abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency kanye lolukamunicipala weHarare olubona ngezokubuthwa kwezibi yibo kade bekulomkhosi eBudiriro 1. Umeya wabontanga kumunicipala weHarare osathatha izifundo zeForm 6 eChurchill Boys High School ujunior councillor Ebenezer Mabela obe ngumhlonitshwa kulomkhosi uthi bakubone kufanele ukuba bakhuthaze ontanga abanjengabo ukuba balondoloze indawo abahlala kizo ngasikhathi sinye kunanzwa lolu suku olwakhethwa ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo kwele South Africa.
Njengabasakhulayo baseHarare kuqakathekile ukuthi senze into zethu singabontanga, you know, indawo le ifuna ukuhlanzeka.
Ujunior councillor Mabela wengeze wathi lomsebenzi bakhethe ukukhokhela bona ukuze kube lula kwabanye babo ukwamukela lokho abakukhankaselayo okuphezu kokulondolozwa kwezabelo abahlala kizo zihlanzekile.
Abayakuzwisisa kakhulu ngoba esikwenzileyo ukuthi sibuye singontanga singabanye babo, so akula into elula ukwedlula ukuthi nxa ufuna ukureach out to a certain person usebenzise omunye umuntu okusame level layo.
Umabela ukhuthaza uzulu wonke ukuba abozibeka umlando wokulondoloza lezo ndawo bahlala kizo zihlanzekile.
Engingakutsho kuzulu ukuthi kufanele sihlale sikwazi ukuthi yithi abanikazi beZimbabwe le. Njalo nxa sihlala sisendaweni kufanele sikwazi ukuthi silondoloze ukuhlanzeka endaweni esihlala kiyo.
Ukhansela wesigaba esihlanganisa iBudiriro leGlenview kumunicipal wabantwana lo uElizabeth Vela utshele intatheli izindaba ukuba baphatheke kulomkhosi walamhla ukukhumbuza abadala phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo yabo kanye lendawo lapho abahlala khona. Unkosazana Bester Moyo osebenza kunhlanganiso yeJustice for Children emzini weBudiriro njengegqwetha elisafundela umsebenzi uveze ukuba kungani njengenhlanganiso bekubone kufanele ukuba khona kwabo emkhosini lo.
Injongo bekuyukuthi namhla sihlangane labazali ngoba siyasike sihlangane nje labantwana sikwazi ukukhuluma labantwana ngamalungelo abo, sibatshela lokuthi kumele nxa bephambaniselwa amalungelo abo okunjengokubanjwa kumbe ngugunyafu kumele baphangise ukukhuluma baphangise ukuripota ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthola uncedo kungaba ngokwempila kahle ukuthi bazivikele ukuthi bengabamba ama-HIV la khona kumbe ama-STIs kumbe umntwana ebephambaniselwe njengoba sifike ezikolo sikhulume ebesekhuluma lokho kuyabe kwenzake ukuthi ziphume, otherwise kunzima ukuthi abantwana aphonge ubuya nje ezokhuluma.
Abasakhulayo laba babhode bebuthi zibi kundawo ezintathu kulomuzi waseBudiriro okubalisa khona emavinkilini eBudiriro 1 2 le 5. Izifundi ezivele kuzikolo ezehlukeneyo ezikulomuzi ziphatheke kulomkhosi lazo. Bebekhona bekade belibazisa uzulu ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ama-drum majorettes amantombazana avele eBudiriro 1 High School kanye lekhwaya yamantombazane njalo afunda eBudiriro Christian College. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana okubalisa eJustice for Children bebekhona ukusebenzisa lumbuthano ukubafundisa phezu kokuqakatheka kokutsho lapho behlukuluziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso yabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika eWomen of Dominion International oqalise izolo ngolwesine edolobheni leCincinnati esigabeni seOhio khonapha eMelika uphela ngesonto. Lo ngumhlangano wesine njalo wenziwa kanye ngomnyaka. Lo nyaka indikimba yalomhlangano ithi Ebenezer. Upraxedis Jeremiah o Studio 7 uqoqele linye ilunga lenhlanganiso le umtshumayeli uEvangelist Florence Ndlovu.
Namhlanje itheme yethu inye naleyo ukuthi human of dominion we know no defeat. Jesus is our captain. Sihamba ngetheme yonaleyo amalukhuza wonke iyona le eyalonyaka yethu esokuthiwa nguEbenezer ukuthi uNkulunkulu seze wasifikisa eminyakeni wesine. Silokhe sisiyaphambili ngomthandazo we-Women of Dominion. Hayi kuyasinceda thina omama ababe phansi singalayo i-confidence. Uyakwazi njengabomama. Sometimes abantu babe kukhangelela phansi njengani. Kodwa i-Women of Dominion, ECP, amandla. Ngoba we keep on shouting, Women of Dominion, take your dominion and rise up and shine wherever you are. Ukuthi sukuma lapho hlezi khona ubambi sibani sakho sifute umlilo uchumayele ilizwi likaThixo. So nge Women of Dominion, women are so powerful and so confident, you can see them standing and saying things. You wonder how abantwana bekhaya laba bakhuluma izinto ezinje.
Liyabe lisenzani vele emhlanganeni le?
Imhlangano yethu lama workshops la ezintshumayelo ngamabanga lamabanga. Isikhathi sonke siyabe silamasevu njengoba ekuseni siqalise ngokuthiwa irumukho inshona ukuvuka ekuseni ukuvukela ukuyadinga ubuso bukaJesu emathathakusa. So sivukile emathathakusa emadabukakusa sabuya lapha sezadinga ubuso benkosi. Khathesi-ke sesikusevisi yokuqala emini yanamhla. This is the first service. Then esiyabe sikwenza kuyabe kuchiyene kusasa ngesabatha. We have a lot of workshops. Evangelist Florence Ndlovu from Zimbabwe. Lapho engazalwa khona ngazalwa ebube esiganda. Pass.
Ubona iphumelela na iWomen of Dominion ama conventions wonke nalawo kuzilibe namhlanje. Ngathi inani labantu ababuyayo kuya kuqala kuze kube manje.
Kakhulu. Nxa ubona ixeko ixukane elincinyane kangaka kodwa bayeza. Kusasa uzabona ukuthi abantu babe sebebuyile siyagcwala. Kwesinye isikhathi siyafika kuma 300 eMaryland we 300. When we started sasikuma 200 and something khona ngale asisake sibe lixuku elincinyane. Iyaphumelela sibili
lokhu elikhula
lokhu esikhula iminyaka.
Lo ngumtshumayeli uFlorence Ndlovu wabekhuluma lo Praxedis Jeremiah o Studio 7 eseCincinnati, Ohio khonapha eMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwelunga lweqembo lomdlalo wenguqu elimela ilizwe ama-Warriors elibhekane lokusilela kwemali ngaphambilini komhlangano walo le-Comoros kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ubuze selithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngaseNigeria. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulamalunga ebutho labalwa becatsha abekholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram ababulewe ngabanye babo ngoba sebefuna ukuthiya inhlanganiso. Inhlanganiso yabona ngezomkhathi iWorld Meteorological Organization ithi isacubungula ukuchisa kakhulu okuhlasela amazwe amanengi ukuthi kungaba kubangelwa ukuguquka komkhathi na. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sitholakala njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com lo www.voashona.com. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elimela ilizwe eleZimbabwe Warriors uKalisto Pasua izolo uchiye umsebenzi esithi kumele kumele aqale abhadalwe imali angayiphiwanga kusukela ngomnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iqembu lama Warriors limele lidlale leComoros kusasa. Abadlali bebesithi kabasoze bayedlala labo nxa bengaphiwanga imali. Kodwa imbiko sisanda ithola ithi sebevumelene lenhlanganiso yezifa njalo sebezasuka kusasa. Sixoxe lo mlandeli wenguqu uCassius Jesus Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona kwambona ngathi le indaba ndukwezemidlalo wakithi ngoba kangele indlela aqokhela ngayo i-national team esiyadlala eMalawi wadlala kuhle lakhona bengahambanga kuhle bahambe kanzima baze bafika eMalawi bafika wawina babuya iComoros ekhaya bayichaya sozofanele bayikuthendeke ukhochi uyaye kumsebenzi ngoba kabhadalwanga kukhanya ngathi into ebuhlungu kakhulu ngoba ngumntu elemuli phela osebenzele imunekhe kumele na esebenzile yahole njengayo wonke umuntu osebenzile.
Okokuthi nxa ukhangele ubone ngani lungalungisiswa njani udaba lwenguqu ekhaya la?
Idaba lenguqu kakhulu ngathi luphanjayisa inkokheli ezokuzifa. Abantu laba ngokubona kwami ngibona ngathi inhlanganiso yezifa sebethethe bayenza into yabo ngoba behlulekile kodwa kabafuna ukuvuma umuntu wehlulekile. Aluba kuyukuthi kungenzakala bakhutshe ukuthi upresident wakhona uCasper Dube leyo i-team yakasebenza la bakhona abanye abalungileyo abangasebenza khonaphana kodwa kukhanya indaba ikuCasper Dube nomashingayise. Yibo abantu abakhanya ngathi babulela ibhora ngoba nakhona uKalisto Pasua bebemthembisile ukuthi imali akuzo yiphela opreni kukajoni. Ujoni uphekile namhlanje ngithi 3 abakhulumanga naye sizile ukuthi izolo ukubadinga ephasi naphezulu ukuthi akhulumisana nabo bambalekele bangafuni ukukhuluma layo. So yinto embi i-leadership yezifa yesibulela ibhora ekhaya.
Lo ngumlandeli wenguqu uCassius Jesus Manampofu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ese South Africa.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubokile, Woza Woza Friday my sweetie, Woza Friday ilanga lingomile.
Sesikuhlandla lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje seleqembo lembube ele Black Umfolosi eliselizweni leCanada lapho elibukisa khona idlalatelalo elitsha elilenkoma ezilishumi lambili elibizwa ngokuthi Umhlaba.
Ice and Roses
namhla ziyawa nje ungakhohlwa bewisdom sashika wangu abe good good sebe khona mina njalo thola ukuthi ubudisa oligaye sekhe aw shubri baba
Ubova soqale izomculo ngomnyaka ka 2010 esedolobheni laseMashingo kuyikho lapho azalelwa khona njalo wakhulela khona. Ngaleso sikhathi ubesenza umculo we-urban grooves kodwa uthe ngokuza edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka ka 2011 waqala ukucula umculo we-reggae.
Ama-albums ayi 3 undachithwa banufila dizi ndakakanganise onke lawa ama-albums alama-videos awu akhona ku-YouTube even music yangkhona ikhona futhi kuma website anjengama SoundCloud.
Selokhu waqala ukucindezela uBovers sekhuphe amadlaladi amathathu kanye namasingle ambalwa amanye awenze esebenzisana labanye abahlabeleli laba ngabagoqela abahlabeleli abenza imiculo engasiyo izimdansol abagoqela abenza ihip hop abafana noCalvin yena okhangelele ukuba ngaphakama kakhulu kwezomculo kwelezansi yezwekazi laseAfrika njalo ke wasebenza lomculo olodumo waseSouth Africa uCasper Nyovest ensukwini ezisanda kwedlula.
Shubri bam 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 bam. It's a dance routine. Ona takumberi ta ta takumberi, o takumberi ta ta takumberi, takumisa ipopule.
Ubova sicindezela ingoma zakhe labe Wisdom Records abasebenza besedolobheni lakoBulawayo njalo ukuthi ukusebenza engekho esikodlweni iHarare ngesinye sezizathu ezenza engabi lodumo njengabanye abacula umculo wezimdansol wona osuhluphile kulezi nsuku kweZimbabwe.
Ama radio stations malutshwane lase Harare. So ukuthi uachieve should go to Harare ukuthi ingoma zabo zikhale while isitine esikwameni imali yabe ingekho.
Lo mhlabeleli usebenzisa ulimi lwesishona ndawonye lesindebele kanye lesilungu nxa ecula umculo wezimdanso uhlanganisa abasakhulayo kakhulu esigodlweni iHarare loba nje usumemethekele lizwe lonke nje usuthandwa ngisho lakoBulawayo lapho ntanga abaziwa ngokuthi akazelela umculo wehouse ophuma kule South Africa. Nangu uBovers ephuma enkundleni yengoma ehaya esinqanda mathe sakhe ethiwa Bakani. Seven go below you in Joseph Janji.
My life, you're the only girl loving my life. Baby, I don't wanna lose you. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so confused, baby, in my mind. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. That's why I'm telling you the truth. Bagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yobagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yobagani muwe, mune, baby, you're the best. You treat me better. You make me happy in my life. Baby, be with me in my life. I will give you love with the best I can. Oh, no, 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 baby. You're the only queen of my heart. How can I show you what I got in my heart? Baby, I don't wanna lose you. I love you, Bangana, I love you, baby. 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 Bangani muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo mune, mune, mune ni tanda yobaga muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo. Like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so cold.
Uhlelo Woza Friday sixolise ke lapho sihlobo esithandekayo besithe iqembu ngele Black Umfolozi kusuke kwaba lokuxubana okuthize umhlabeleli ebesilaye ngoBovers. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mgabe osehlala esendizamchineni okwele South Africa emhlanganweni we-SADC Troika okhangela udaba lweLesotho. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilani.